weZimbabwe uLove Mosthole oleminyaka yamathumi amathathu lasikhombisa uyethezwa umlando wokubulala ingane uTlotso Karema obeneminyaka eyisikhombisa. Amapholisa kwele Botswana akhiphe umbiko ngolwesine esithi usithole umiswe emthethwandaba edolobheni lelobatse lamuhla. UKarema wacatsha ngesikhathi evela esikolo ngombimbitho lonyaka. Usithole ubethandana lomama kaKarema njalo ehlala nabo. Kwaqhamuka ukutshengisela ukwabona izakhamizi zelobatse zimba emgwaqo njalo zilimaza lamapholisa zisithi kudingwe umbulali kaKarema. Amapholisa athi usithole uvumile ukuthi nguye wathumba ingane ngaphambi kokuba ayibulale. Kule mbiko ethi ingane ibulewe kuyindlela yokusebenzisa izitho zakhe, usithole ubikwa ethengise izitho lezi ngemali engamapula azinkulungwane ezingamakhulu amabili, i-200,000 pula. Isehlakalo lesi sifaka igama labeZimbabwe edakeni kungensuku ngemva kokuba umongameli uMkhwetsi Masisi ethe indlala iyoedala ukuthi abeZimbabwe bedala amacala emazweni angomakhelwane. AbeZimbabwe abahlala eBotswana abafana loNkosikazi Bonang Mrongwa bathi ongabe kwenziwe ngusithole kuyinto embi engcolisa ibizo labantu bekhaya.
Ungcolisa ibizo labantu beZimbabwe kakhulu. AmaZimbabwe asazophila nzima kuleli lizwe. Sizophila nzima kakhulu ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo phezu kwamanye amacala abelokhu ekhona kuthiwa amaZimbabwe enza ukuthi, amaZimbabwe enza atshontshe, amaZimbabwe enza ukuthi. Phezu kwalokho sokuvela ukuthi omunye sebulele umntwana. Kunzima, akukhulumeki. Akukhulumeki. Kuzosiphilisa nzima lokuthembana akusekho emisebenzini yethu lapho sisebenza khona. Size lapha ngokuzama ukuzozisiza, kodwa izinto ezijika zenziwe yiwo amaZimbabwe enza khona futhi.
Umnumzana Mandla Moyo ohlala eHabroni laye usele bambwa ngaphansi phezu kwesehlakalo lesi, kodwa uthi icala licala alikhethi mhlobo.
Hey, ya icala licala bakithi, kubuhlungu lendaba. Kodwa icala ukubulala umuntu loba ukuntshontsha loba irobbery or what, knows no borders, no boundaries. Kumbe ungumTswana, ungumSouth Africa, ungumZimbabwe, umthetho kawuthathe umkhondo wabo. Yiyo i-bottom line.
Umoyo uqhubeke esithi kodwa kuliqiniso ukuthi isenzo lesi esiyenza usithola acatshengelwe kungangcolisa ibizo labeZimbabwe.
Kodwa ebantwini ngokuhlala nje sikhuluma lapha ezitridini lapha lalapha, akusoze siyekele ukukhuluma ukuthi ngoba ungumZimbabwe akusoze kuyekele ukugconwa ukuthi ukuyekele ukungcoliswa ibizo lamaZimbabwe. Njalo iqiniso likhona futhi khona phombijana ngoba lambi lamaZimbabwe alambi. Nga umuntu ephonyiswe i-200,000 ebona ukuthatha umphefumu lowo muntu kuyinto elula ukuthi uthi empilweni yakhe engenzele kakaze ibambe nje i-10,000 ihlangene.
Umthethwandaba wathi usithole kumele aqhubeke evalelwe esitokisini kuyindlela yokuvikela impilo yakhe ngoba kulokhe kulokuthukuthela umphakathi phezu kwesahlakalo lesi. Usezaphenduka emthethwandaba njalo ngolwesibili. Icala lokubulala umuntu kwele Botswana lithwala isigwebo sokulengiswa. Isehlakalo lesi sifika ngesikhathi abeZimbabwe bezithola bebhekwe ngamehlo abukhali emazweni angomakhelwane ikakhulu kwele South Africa. Inzondo yabokuza iyayikhula besethiswa umlando wokudala amacala kanye lokuthatha imisebenzi yezizalwane. Ngumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabona kwele Botswana.